kugcwalisa into esihlala sikhuluma ukubana thina iphathiki iphathi ehlelekileyo njalo umongameli ngumuntu ohlelekileyo njalo olandela umthetho. Njengoba lizwile ezikhulumela ukubana umthetho wethu uyatsho ukubana umongameli kumele ahlale amathemu amabili awe-5 years each usesendleleni yokuqedisa esibili i-5 year term yakhe. Ngakho-ke esuka lapha lasekhaleni ayophumula bese sithetha omunye kuCongress. Kuyikho vele indlela esisebenza ngayo. Asiyenzi okwesejafeta, asiyenzi lokubana kubana umuntu akokuzifaka abezizigodi zinithi ezifakile engahambanga through iCongress yabantu. Sinesihlamo ngeCongress yabantu ukulula yini abantu yiwo bakhetha umongameli. So lokhu akukhuluma umongameli ukugcwalisisa isinqumo sethu indlela esihamba ngayo ukuhleleka kwethu esiyikho khona.
Ye, kodwa-ke abanye bathi lapha hayi ulibha abantu kwezithezi ukuthi bathini ngoba bakhona bayakuthi hayi umongameli uhlala njalo sithi lizizwele phela abantu bathi kumele ngihlale akunjani.
Mina kangiboni kunjalo abantu bengamsho njalo kodwa ngingasho somshiwo njalo phela sokumele kuxhasa ukuguqulwa isisekelo sombuso wethu enjani i-P_F rally ngokwalo okuyinto engaba yinto esingathi yesiyingizi ise-mountainous task njengokwazi ukuthi lakuthi yona khonaphana esekeleni sombuso wethu kuyakhulunywa futhi kona nxa usho ukuthi into enjalo ayisabhenefithi lo oyabe khona phakathi khonapho sizabhenefitha lo ozalandela emva ngale. So nxa uqhandeome lokwana usubone ukuthi naye vela kulanto enjalo engenzeka yena vele njengezitholo uthithe efike isikhathi ukuthi laye anjani ahambe eyoziphumulela. Yikho ukubusa okuqondile kona ukubana uvumele ukubana hhayi yenza okukhona okwakho nxa ucedile unike abanye ithuba labo benjani baqhubeke besiya phambili begcwalisa izicathulo zakho lezo uzigqokise.
Kodwa uyambona umuntu ongangena khonapho ahle angene ezicathulweni zakhe
baningi kakhulu abangangena bekwale kona phana izalo P_F ilungile ngoba ilama-calibre leaders abafundileyo abalolwazi abalobuciko futhi obukhulu kusukela kuye umsekeli wakhe ubaba uvice president uSwenga ukhangele ubaba uMuhadi uSpeshi ukhangele usentajalo obaba uMpofu ukhangele laminje sokhonapha ngilayo i-calibration leyo okuthi wena ngaliqhubilize leli ngilisephambili. So sibaningi kakhulu okukhona kuzothethwa nje oyedwa onguyo kenjani ozasekelwa ukubana abe ngumongameli welizwe lethu.